soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 21 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Dr. Banta Batati, Avana was Bahambiset, Kodanya, Yanis, Nairi Mantis, Kulavani Vatina, Yavang 70.
Iskulumeli Sama Police, I live in Assistant Commissioner Paul Nyati, Uteba Loku Vepagati, Wopenyo, Lotaba, Lavanta, Abapatega, Uchina, Malunga, CCC, Mrewa North, Utegulabani Abalichumilas, Kombisa, Abasatingwa.
Sifo zakho nenkomo yabe ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe, thiwa ngathi besiphele. So vele inkomo yakhona kungayi-athakha vela yayisidla. Mina kimi uzokufa e-4.
Umkhuhlane obangelwa yimichaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu lerumba elidabuka elitholotsho elizivisa ngokuthi ezabo ezako bonke zonke lezindaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Isikhulumeli samapolisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyati utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphathekayo kuChina malunga e-CCC Mrewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalitshumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo-Assistant Commissioner Nyati.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uthikomishe jikelele u-Commissioner General uzakhuluma yini lomongameli welizwe u-President Mnangagwa. So kuthuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlanguzulu ukuthi labana abalamalayisensi ukuthi babe lama-firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo bhoze lingananzela labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho suku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota leyi ile mbhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha mbhobho lo sebehamba umbhobho lo sebewusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona umnikazi wembhobho angapha kabasarenji umbhobho kumapholisa yethi umthetho utsho ukuthi umthi angapha umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye sibabona ukuthi bayangena elizweni kumabhoda laphana besenzele yanethi thina i-smart lane of weapons sibopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho leyi iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-TPC. Kho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages. Thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge e-station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding proper. Njalo umuntu okhena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe nomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe ayafaka i-report emapholiseni. So nawe ukuthi abe-TPC bathe bona bashaywe lamapholisa siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayafaka ama-report.
Kudlame lolu olwenzakala emre
Kurewano sokungamavika amabili edluleyo selibophe njalo yini abanye abaphatheka kulolo dlame njalo bazakuya nini phambi kwamthethwandaba
sizophe abantu abathathu abantu abathi bahambise ecourt banikezwa yanisina i-remand date kulabanye badinga yabangu-17
umbuzo wami wokugcina ngodlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu u-Okthoba ensiza le matobo kungani kungakabotshwa abantu ngoba labo abathayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababathayayo
kumele ngikhulume ne-officer commanding matsau ngamdinga on Monday ukuthi akhathele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi
U-Assistant Commissioner Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxe laye esemtare ngocingo Ivandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuthiyeneyo ukugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho ethiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcinisihlalo webandla le-MDC kwele Melika umnumzana Dan Moyo utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe usaqhutshwa kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomithi yokuqondisa ingxabano.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala fube mbula.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla umkhuhlane obangelwa imikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS eFort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuthiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wogatsha lukahulumente olubona ngokunakekela izifuyo ezantsi emandebeleni Umnumzana Enathi Mlongwa uthi umkhuhlane we-January disease usobulele inkomo ezingama-80 e-Fort Rickson njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke ngemva kokuba esinye isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele zilawo emashwingo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi lezabomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahle wamemetheka. Umnumzana Themenkosi Spanda oyisakhamuzi se-Fort Rickson uthi zelahlekelwe zinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo yabe ivuthwe isibindi siyabe sivuthiwe kuthiwa ngathi besiphekwa so vele inkomo yakhona kungayi-athakha vele yayisile mina kimi sokuhle 4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi sefulabhosi ensiza yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinyelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Esifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke kumbe abantu balalele imithetho yenaleyo ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo okungela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo izakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka ulandela ukuna kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emapulazini ngale lapho ngabe kula amabhufalo onyathi inyadizo ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumente elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube Mzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi yokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidibhise inkomo zethu emadibha lathi ngapha lathi sineyethi imithi ngoba lelani idibhele ngale vele iy'nkomo zakhona ziyadibha sibili ziyahamba zidibha sasa uzabona iy'nkomo lezi zigcina umkhazi ungathi vele zanza idibha.
ukuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rixon sokudala ukwehla kwentengo yenkomo okwamagama ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi umnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eweya 400 kg, inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150-$100. Inkomo sokungasela option ezakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo, ngangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi ngiyalincenga lapha elikhona libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheshu, lingavumeli inkomo ezivela kulo mhlubulo wakithi ngoba zithole ukufa okukhulu kakhulu.
Nake umkhuhlane we-general disease ubulale inkomo ezingamakhulu esikhombisa 700 ezansemandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Namhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa, ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo Nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats, ILE, elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masariva.
Yebo Sandekile, thina udlakelo olwenzakala elizweni leluvele thina njengephathi yethu kasivumelani layo njengelidi. Sithi khona akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotele upresident abamfuna, bevotele uMP abamfuna. Singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo, ukuthi noma uMP upho owinileyo kambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hhayi idlakela lolu aluphele elizweni lapha. Iminyaka yonke kade silubona idlakela lolu liyenza ukuthi abantu kube nokufa, abanye nje phongukufa nje kungalanto noma bayikhulumileyo beqambela namanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini labanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu, kumbe hhayi? Njalo lithini ngalaba besifazane ababotshwe, lalaba abathi ababanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi, akula muntu ofuze ebotshwe noma bona be-CC bengabotshwa. Sithi khona ababatshiye bekhululeke beyenza amakhampeni zabo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona wena ungephathiphi kumbe ungezani u-PF ungaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu konke kabotshwe, engabe ngowezani u-PF mangaye phambanisile kabotshwe, engabe ngowe-CC mangaye phambanisile kabotshwe, noma ukuthi khona ngowe lidi mangaye phambanisile sithi kabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi ukodwa hayi kungabe lenketa abachave eyokuthi khona kubotshwe be-CC bodwa, ebezani u-PF ngazi bewone, bengazi bebulale, bengazi bechaya abantu kababotshwa. Khona pha eZimbabwe vele abantu besifazane ababanjwa kuhle, especially ababeyenza i-politics. Singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Isithandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabebambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona, abantwana bayabengela kuthaba, abantwana bonke bayabe sebebunile. Kungathi umama engafa noma emzini ngalowo, siyabona ukuthi abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangampe esifazane ngabotshwe kanje sejele, abantwana bayasala sebenjani? Abantwana bayasala sebengabahluphekile, bengasahambe esikolo, bengasafundi. Sibona ukuthi noma ama-homework silayenzwa ngabantu besifazane ezindlini, bayathethiswa abantu abangabafazi. Umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathethu, siyabona ukuthi khona kule sifazane eyabe ngu-president noma kuma-groups kuma-WhatsApp platform, vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahle vele bekhuluma bakufunayo. Abantu nje bayabe bekhuluma baqandimbeni, thina vele singama-domates. ukuthi kona vele abantu abangafazi vele kulanto abangayenza njalo sizwa abanye besithi kona Africa is not prepared ukuthi kona ingabe ibuswe ngomuntu ongumfazi amadoda vele ayalokhu ekhuluma izinto bekhuluma into ezi-abusive ukuthi kona siyenze upresident labantu abangafazi beke bebuse ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele ziranwa ngabantu abangabafazi akula muntu oyindoda ongayikhwanisa indlu naleyo sibona vele kubisela abantu abangabafazi wesa bengabalotsholiweyo bayesaba ukuthi behambe befowadi bebenza ipolitics baye besithi khona uzathethiswa indoda yakho iza kuthini two uyabethwa ngamahule wonke ama-abusive names ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi imuva and siyekhangela ukuthi khona vele akula 50-50 bekhona kwi-constitution bayesaba abantu abangafazi ukuthi khona bengene kupolitics siyacindezelwa njengabafazi kodwa ukuthi bebebuya sibe bephambili sibili babesesaba khona ukuthi khona uyabesuthethiswa uyabesutshela isihule sakho ongazaziyo uyabesutshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulo baba wakhe all those denigrative words.
Lo nkosazana Rosalind Nove isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats elite elikhokhelwa unkosazana Linda Masarira. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa. Lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit.
Udaba lolu lubhahlile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakacali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele. Lonyaka iphela ngoJuni ipermithi le. So umntwana uyabela engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwanga amapermithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika ebhoda laphana udingele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi mhla ka-23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa kuthi khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithi ngoba lama-officials awe Home Affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindele sethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindele nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathole amaphepha babuGandhi kunzima kakhulu. Kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena eNaridini ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply i-permit yakhona izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awabantwana ke abanzima khonapho. So ngenyindlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile abantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga abantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster. Into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfuna. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Lo ke bekungumnumzana Mhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi amandla kagetsi emaphandleni kweleSenegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi, njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelene nezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sizigoqela ukubana iqembu leDynamos kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamos lisungulwe ngo-1963, ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iviki zesithi 18 kuzibandlela wona lesikuye iqembu leDynamos bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
So kulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lomkhosi omkhulu, ugatsha abalubiza besithi Anniversary Celebrations Organizing Committee, lona lukhokhelwa nguDanford Mtashi. Umtashi uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamos libe lomkhosi wokuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamos lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa iChampions League, lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le aseKimimosa. Okunye obe kusematheni abantu yikubana ijaha leZimbabwe lona elidlalela uyiqembu le-Aston Villa uMarvelous Nakamba sebethe adinge elinye iqembu, njengoba khathesi ngozibandlela kwisikhathi lesana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu njalo yibo abeqembu leAston Villa abatheka samfuni.
Ukhochi wabo unaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela iAston Villa lingadinga elinye iqembu, bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi le-cricket elidlale ngayo lincintisana leqembu le-Ireland. Sibanqobile emdlalweni we-One Day International odlalwe ngolwesithathu. Bajikise izinto ilikhokhela i-Ireland nge-288 sokudlala abadlali abane, kodwa ngemva kokuna kwezulu basebencintisela ukuthi bafikise i-217 bakhona ukuyifikisa, ngakho iqembu lakithi laselinqoba. Okunye okwenzakeleyo kumdlalo wenguqu, ugatsha lwe-SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu, kodwa lithe liza kuma ukuthi liwufake emphakathini. Basanika abakhokheli Zimbabwe Football Association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu.
Uthandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sileqembu lerumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ezaboko ezako bonke eselethule idlaladela lo lesihlanu. Untunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umholi waleli qembu uBlessing Luphahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle la ngokubonga ngizethisa phambweni balandeli abahle ngesupport elinikeza yona. Nali idlalade lesihlanu elithi iDepression. Ithi depression featuring umnyanga kala slow. Emculweni mina sengihambile manje sengihambile sengase ngumkwanti bomvu. Idlalathi leli ngelesi-5. Ukhumbulizo khumbula number 1 ngona idlalathi number 1 ayithi Xolisa featuring uThandi uDadewethu lapho ngasebenza khona lo mxolisi Mr. Bones. Kuzobuya ke i-album number 2 Tele Matrons. Album is album number 3 ethi lidlalelana negeja kuzini. Sozobuya album number 4 ethi efelwe ayibanjelwa mashi. Sozobuya ke yona manje Depression. Amuka kudane.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini, imichibisholo, kwansuku zasa, iDepression. Nayi luyahlabusa TSG inkohlakalo kamfundisi kanye lethi chukuchuku nci
kwaraparamama amaboso matyoto
Abangathanda ukuthenga umculo wakho Luphahla bawuthola njani?
Bakithi bangakayitholi cela ukuthi ukhumane nami ku 0844 383835, 0844 383835. Uzosijabulela bakithi. Hayi loba bethu umgidi kagcakezeli kodwa hayi manje ngisayi Maria ma.
Iqembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga Ntunkamile Nkomo okwanamhla sokwanele bakwethu ivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.